sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lo mkhakha omutsha uto awuvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba uyakuwe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwa abatholakeleyo, kodwa ukuthi kanti uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi. Abantu bazi ukuthi ule COVID nje.
Lanxa sokulo mkhakha omutsha we-coronavirus OAB-1617 ovelela kwele India ofunyenwe ekhwekhwe, kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezekulenjini.
Kwimali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni lekuthinizim sekhe ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini ngati imali abaziholayo.
Uhlangothi olukhangeleyo ukuqhutshwa kwemhloliso olweZimbabwe Council Examination Council ZIMSEC selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imhloliso lonyaka. Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lesiKristu uLouis Coupe ehamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhulumende uthi uqaphele njalo uthatha amanyathelo afaneleyo ukwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus OAB-1617 ovelela kwele India okufunyanwe ukuthi usufikile edolobheni leKwekwe. Wodwa ubikwa elandula ukuthi idolobho leli selivaliwe ngendlela ye-lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abanye abahlali beKwekwe abakhulumele Studio 7 bagcizelele ukuthi ngempela baziqhubekela ngemisebenzi yabo njengenhlala yenza ngoba kungela lockdown. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association utshele iStudio 7 ukuthi iningi alikabi kwazi ngomkhakha lo ovelela kwele India kumbe weSouth Africa ngoba litshona liphatheke ngokuziphandela.
Ngazikhangela indaba yeCovid lokuziphatha kwabantu, abantu sebezithele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa umkhuhlane weCovid-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa one kumbe vele kuzokuya epreview kungafanga muntu. So konke azokusenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule umatshaya bhuqelo osedlule. Uzafika ulanxa ungena kumbe kusemabhasini lakaZubco ukusanitizer sokuyimvela kancane vela kusenziwa. Abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela amamaski nje babethwe ngumoya. Imaski sigqokelwa nje umthetho njani njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhulugi, kodwa ukuthi singabe sikugqokelani bonani nto ebantwini sokuphelele konkani. Ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesileva amamaski. Ukhangela abantwana besikolo bagqoka vela abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga imaski. Mangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi umbali sikakho kumbe nxa kuyikuthi nje babodwa isikhathi sebreak vele abaningi yafisa ukuthi baye beyisibhubhubhu beyisiqumbi bezixoxela lamamaski akhona bengafakanga. Kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafisa mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala kadesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le-COVID-19.
Kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usengenile elizweni, abantu babezwe ngakho lokhu yini kumbe sesibala lalwana weSouth Africa?
Lo mkhakha omutsha uto awuvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba uyakuwe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwa abatholakeleyo, kodwa ukuthi kanti uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi. Abantu bazi ukuthi ule COVID nje ebivele sesihlezi layo kusukela kumnyaka ophelileyo njalo sebezithele ngaqandawo ngayo, kodwa lokho ukuthi umkhakha umubi njani hayi mhlawumbe songaqalisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nxa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanse njengoba sesiya kwisizini yomqando bese siya kulesi sikhathi somqando lokhu bezicabangela nje ukuthi iCovid yona lani iCovid abayaziyo asebephile layo bazigqokela amamaskawo nje bangabona amapholisa kumbe banganxa besiyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi kodwa nxa bejayelene bavelela bagqokagqoka amamaski abantu lanxa abantu baqomosele ukuthi hayi sisesikhathini esibi asihlanganeni sibe linani elingaka kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uzubukho uvele kaku-observe khona okungafica abantu bebuthene so nxa kukhunywa nge-social distancing uzubukho kanti wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelani mkhuhlane ngoba kathesi sibona ngathi uzubukho sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus libulele abantu ababili izolo kuphela lahlasela abangamachumi amabili lantathu 23. I-COVID-19 isihlasele abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,635. Selokhe yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yabulala abedlula inkulungwane elengxenye yayo i-1585 asebehlatshwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 615,296. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olweZimbabwe School Examination Council iZimSEC seluthule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imihloliso lonyaka. Uhulumende uthi uzaphathisa ngokubhadalela ingxenye yendleko lezi kodwa lanxa kunjalo abazali bathi imali le iningi kakhulu ngoba iholo labo liphansi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukubhala imihloliso yokugqiba umnyaka seluqalile eZimbabwe. Abantwana kanye labazali baveze ukukhathazeka bethi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imali efunekayo. Unkosikazi Claudia Machida okhulume emele inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi kuzaba nzima kwabaningi lonyaka.
Thina njengababalisi sizosihlukumezeke kakhulu ngemali eqanjwe yiZimSEC ukuthi iyo emele ibhadalwe ngumntwana ngomntwana ukuze abhale imihloliso yakhe. Singakhangela abazali abaningi basedubeni lokuswela imali ngenxa yama-economic meltdowns ngenxa ye-COVID-19. Mbono ngani uhulumende yisikhathi okumele a-provide i-education for abafundi bethu according to i-Section 75 of the Constitution. Abantwana bonke kumele batholiswe ithuba lokuthi bakwanise ukufunda bakwanise ukubhala imihloliso yabo. Uhulumende ukhuluma nge-surplus of the budget. Sikhangelele ukuthi i-surplus may ifakwe towards ukubhadalela abantwana i-exam fees ukuze bonke abantwana bakwanise ukubhala imihloliso yabo ngoba imali eqanjiweyo imali eningi.
Umnumzana Vusumuzi Sithole ongumzali uthi imali efunekayo ilobuhle lobubi bayo nxa kukhangelwa umumo womnotho okhona elizweni.
Ukukhwezwa kwimali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni lekuthini iZimSEC ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini. Ungakhangela iningi labantu imali abaziholayo izimali ezincane kakhulu, abanye bayamali ezingaphansi kwama-R10,000, abanye phansi kwe-R20,000. So ukuze kwanise ukuthi afode ukuthi ibhadalele abantwana kusesikhathi uyatholi lo mntwana ku-olive lo ku-A-level lo engabi yi-1 libe baningi kasuka kuhluphe lokhu. So i-challenge enkulu kakhulu, imali zakhona zihlakangela le mali abantu abazihorayo awuhambelani.
Unkosikazi Sukoluhle Mdlongwa ngomunye wabazali olomntwana obhalayo lonyaka laye okhala ngokuqonga kwendleko.
Ngese silohlupho, it's a very big challenge ukukhwela kwama-examination fees ngoba yeyi iningi lethu abazali kasisebenzi siphila ngokuzithengisela ubambe lokho. And ukuthi umntwana afike isigaba sabo-A-level kumbe O-level yabudonisa enzima onxa ngafuthi sokukhwele kangaka kuzaba i-challenge kakhulu ngoba sho abangaka abantwana abazakwanisa ukuyifika i-A-level kumbe O-level nxa sivele sidonsa nzima ngefizi la ekhwele kangaka. Hhayi, sokunzima sibili, kunzima kakhulu. It's a very big challenge for us abazali, especially kathesi ungakhala abantwana benzanga kuhle the past year, so iningi kumele libuyele esikolo.
Omunye wabasakhulayo abafisa ukuphinda ukubhala uNkosilathi Mpofu uthi abazali abayiholi imali efunekayo.
Sesiyibonile imali efakwe izimseke registration. Imali enkulu kakhulu esingeke sikwanise ukuyihlanganisa ngesikhathi esincane esesiphiweyo. Mina ngangibhale last year after 6 months, izinto azihambanga kuhle kakhulu sonke njengoba sisazi ngenxa ye-coronavirus. So bese ngizaphinda ama-subject ami la angu-4. Manje sengizaphinda ngithini njengoba kumele ngikrashe, kumele i-registration fee ngikala kathi yemali linengi kakhulu. Ngeke sikwazi labazali bethu kabayiholi leyo mali. So besicela nxa ku-possible shwa lesizweli lathi nje ama-private candidates kumbe i-government ingenele ukuzethi sikwanise ukuthi sivale lo nyaka ukuzethi sifeze amaphupho ethu njengentsha.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level ikunkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-2400. Kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende uthi yena uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale amachumi amane lanhlanu ekhulwini, i-45%. Umbiko okhitshwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende uzakwenza isiqiniseko sokuthi abantwana besikolo ababhala imihloliso ezikolo benelise ukubhalisa ukuze babhale imihloliso yalonyaka kungena kuphanjaniswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abasebenza labantu abakunhlangothi ezichiyeneyo bathi kungumlando wamalunga edalele parliamente ukulondoloza isisekelo sombuso selizwe esavotelwayo ukuze kwenqatshelwe ukuguqulwa kwaso mahlayana ngabasembusweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni obe ugqokwe ngabenhlanganiso ezimele be-International Republican Institute, IRI. Yona esekela inhlanganiso eziningi kweleZimbabwe emsebenzini wokukhuthaza ukulondolozwa wombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Lomhlangano ukhangene kakhulu indlela edayele eParliament yeZimbabwe lisebenza ngayo ikakhulu ekulolokweni kwemithetho yelizwe engaphambanile sisekelo sombuso. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaze ukuba zibone ukuba amalunga edayele eParliament aqhuba umsebenzi wabo kungela kuyamela icele loba kungenela kwakhulumende esebenzisa imithetho ndaba. Omunye wabangenela umhlangano umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele amalunga edayele eParliament abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani sibili.
I-legislator yethu izorubber stamper okuyabe kuvele ngapi kwi-executive because ungakhangela kaningi-ningi legislator bethu abarepresenti abantu kodwa bayirepresenti iparty. Iparty ithatha i-legislative agenda from i-executive. As long as isistim yethu inje abantu kabakho represented.
Siqhubeke sithi udubo lukhona kwamanje ngolokuthi iParliament yeZimbabwe ipha amandla amaningi kumabandla ezombusazwe.
Fine, abantu ama legislators siyavotela but ngesizathu sokuthi ama legislators avele ezinhlanganisweni i-legislative agenda ivelela ku-executive. Abantu iningi labo babevele ephathini beyiba o-chef.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okade ekhona laye kulo mhlangano emele inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition SCT okuhluphayo ukuba uzulukala lwazi ngomsebenzi weparlamente.
Hayi, ingenza njani thina ukuze sikwanise uku-influencer meaningfully i-legislative process? So sibona kathesi ukuthi sikhangele ku-workshop lay kukhona okuningi okufuze sikwenze ukuze i-institution yethu yeparlamente ikwanise ukuba effective njalo ikwanise ukuprotecta i-constitution. Kathesi into esiyibona iprotectwa ngama-partisan interests at the expense of i-constitution yethu.
Omunye njalo okajeza emhlanganweni lo unkosikazi Motsiba Lenari yena ukhala ngokungananzwa kwamazwi abesifazane kwezentuthuko yelizweni.
I-constitution yethu ikhuluma ngokuthi omama labo sokumele bathole amathuba 50-50 alinganayo kwezokubuswa and decision making processes. So thina ebesikukhuthaza ukuthi instead of ukuthi kubebe bephiwa i-56 leziyana, uqakatheke kakhulu ukuthi bakwanise ukuthi sithole amathuba awe 50-50 nalawo akhulunywayo. So thina ebesikufisa kakhulu ukuthi siyayibona ukuthi i-PR it was a move yokuthi khona njengoba omama bebe kanya bebengaphatheki kakhulu kwezombusazwe. So for that it was a good initiative ukubavulela amathuba, but bese sikukhangelela ukuthi from there sesifuna ke ukuthi siqhubeke sikhangelela ukuthi i-constitution ibe implemented ukuthi labo mama bethole ama 50-50 nalawana.
Kodwa umsekeli wabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi angaboni okusolisayo ngokusebenza kwepharlamenti yeZimbabwe.
IZimbabwe ile 14 years, you know, ithole uzibuse and ngowami umbono mbone nganaye hamba kuhle sibili sihamba kuhle ngoba
tele parliamente lisole kakhulu ngabaningi kuma viya sanda kwedlula ngiva ukupasisa umthetho wokuguqula isikelo sombuso owe amendment bill number 2 olokho udala ukuxoxozela kuhlangothi lwemthetho ndaba kuze kube manje. Lokhu kugoqela isahluko esiphi amandla kumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhetha abahluleli bemthetho ndaba yaphezulu okwenze wangezelela uJustice Luke Malaba eminye iminyaka emihlanu esebenza yena sokumele aye kumhlala phansi. Lokhu kuludaba egudwini ngoba kunje lasemthethandaba kunenhlanganiso eziseluludaba emthethandaba. Ngomgqibelo odluleyo umthethandaba wehighcourt unqume uvimba uMalaba ukuthi aqhubeke ngomsebenzi, kodwa umphathintambo wezemthetho uvuke ngolaka wakhweza olwakhe udaba emthethandaba weSupreme Court ephikisa isinqumo seHighcourt. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine elizweni. Abomanyano wokholo lesiKristu weZimbabwe Council of Churches, ZCC, bathi isimo esiselizweni okwamanje sesidinga ukuba izizalwane zikhethe indlela eyiyo ezizayilandela ukwakha ilizwe phakathi kokumangalelana emthethwandaba kumbe eyokukhulumisana. Intathe wezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZCC baveze lokhu encwadini yabo ehlela indlela okumele ilandelwe ukuxazulula inkinga yeZimbabwe elibhekane nazo. Unobhala weZCC uReverend Dr. Kenneth Mthatha uthi bona balandela okusembhalweni okukhuthaza ukuxoxisana kungalwiwa, esithi ngoba bengakholwa ukuthi indaba lezi zingalungiswa okugcweleyo ngendlela zemithethwandaba.
Kuzodinga ukuthi ilizwe libe le-process, indaba yenkulumo ezigcweleyo, hasho ukuthi sibambe lezi zinto in a piecemeal way, ukuthi sibambe le sichiye, ngoba indaba zonke lezi zihlangene, zidinga ukuthi uma sizokhuluma ngendaba yomthetho sizomela sikhangele igcwele, ngoba indaba engakapheleli indaba ye implementation ye constitution yeZimbabwe, indaba enkulu kakhulu edinga ukuthi isizwe sikhulumisane ukuthi izoyenzwa njani.
Udaba lokalo obe nguChief Justice Luke Malaba umfundisi Mthatha uthi kungumzekeliso ukungaqakathekiswa komphakathi. Abezombusazwe bona bapha imibono etshiyeneyo ngalinkuthazo. Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kubandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi leli lilizwe elihlezi lilandela iziqondiso zesisekelo sombuso ekukhetheni inkokheli.
IZimbabwe ayihlalelwa etafuleni kubonisana abantu ababili abathathu kube sokuthiwa hayi le yimpumela ezolandelwa ngumuntu wonke. Hatshi, iZimbabwe kumele iyekhethweni, ingayekhethweni. Wonke umuntu uyabe ebelendlela yokuzi-expressa. Asingeke sathatha abantu ababili abathathu sithi yibo asebezadecide ukuthi iZimbabwe kuhamba nje.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo kubandla eliphikisayo ele-MDC Alliance uStephen Juma uthi ukhetho alukaze lwaluqeda udubo oluselizweni kusukela ngomnyaka ka 1980.
Elections, yes, they are constitutional guarantee that must happen, but there is a power.
Ukhetho lungenziwa ngokusemthethweni, kodwa udubo ikuba kulamanye amabandla angensitha asetshenziswayo ukungenisa abantu ezikhundleni kuleli lizwe okwenziwa ngabakubutho. Ngivumelana nalowo mbono othi sidinga ukuxoxisana, kodwa makube zingxoxo ezigoqela wonke umuntu. Kumele kube ngezivumela inhlangothi zonke, kuhlalwe phansi bavumelane abantu ukuthi kuyiwa ngapi njengelizwe.
Then people dialogue and agree.
Isikhulumeli selinye njalo ibandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Witness Dube uthi bona bazimisele ukusebenzisana labamanye amabandla enhlelweni zenhlala kahle kaZulu lentuthuko.
Lapho okumele sisebenzisane khona lohulumende ukuthi silethe inguquko siyakwenza, kodwa lapho abasuka ke benze okudiliza isizwe babe bedilize bodwa bona njengebandla elibusayo.
Udube uthi okunye abangakho yikubona ukuba uqhuba kuhle na uhulumende obusayo kanye lokuyiqeda imisebenzi yenkohlakalo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Democratic Party uDr. Uraya Izembe uthi kudingisiswe ukuba kuyini sibisibili okuhluphayo elizweni, kuqhutshwe ingxoxo ezigoqela wonke umuntu hathi abamabandla ezombusazwe kuphela.
We need therefore to adopt a conflict resolution mechanism.
Sidinga ukuthi sisebenzise indlela yokulungisisa inkinga zethu ezobeka uZulu elizweni phambili. Ngenye indlela ngithi kulesidingo sokuba kusetshenziswe indlela esekelwa ngamabandla avelela ebantwini, hathi kumabandla ezombusazwe.
But citizens and all their groupings.
Eyobuya emithethwandaba uDr. Zembe uthi ingasebenzi ngoba kungasimuntu wonke ophatheke kiyo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi le ndlela yokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ingazake isebenze eZimbabwe ukuqeda ukungezwani phakathi kwabantu. Lezi ngezivalisa ingxoxo ezenzelwa eLancaster House ezaletha uzibuse ngomnyaka ka 1980 esalotshelanwa phansi ngomnyaka ka 1987 phakathi kwamabandla aweZANU PF le-PF ZAPU kanye lesivumelwano sikahulumende womanyano ese-Political Global Agreement esalotshwa phakathi kwe-ZANU PF, i-MDCT eyayikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai le-MDC eyayikhokhelwa nguProfessor Arthur Mtambara ngomnyaka ka 2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Wezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathabe kakhulu ngesikhathi eZimbabwe selilungela ukubuyela kusimo sokuthola ithuba lokubukela imidlalo yamaqembu adlala esigabeni saphezulu awePremier Soccer League ngemva kokumiswa kwemidlalo yonke ngokuqhamuka kwebhubhane lwe-COVID-19 nyaka enye. Kusasa kule midlalo ezadlalelwa endaweni ezine zelizwe. Kodwa umdlalo omkhulu okhangelelweyo ngomncintiswano wenkezo eChibuku Super Cup oqala kusasa usungulwa liqembu leCaps United enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi eleDimbare iDynamos leBosso zinqikelana ngelanga elilandelayo langesonto. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lwesiKristu uLouis Coupe hamba leqembu lakhe The Worshippers of Jesus Christ bephethe idlaladela kwe-elitsha. Untungameli inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Lateleli lilengoma ezilichumilane njalo lilesihloko esithi ahambile amaqhawe. Nango ukhuphe ezethula.
Ngahamba 20 kilometers nje mawusuke Plumtree kufika kithi lapha kwezinyama yiko lapho engikhulele khona yiko kithi laphakana umculi wezokholo wegospel odumiye ngokubhala ingoma zegospel kakhulu ngibhala igospel maskandi ngibhale nezemtshato kanjalo.
Ingoma ezikuleli dlalante zigoqela ethi yilo leli isabatha akisabisiphe nguye yedwa ngokunqoba bazali bami muntu wenyama kanye lethi umhlobo weqiniso. Ukuthenga idlalate lakho balithola njani kho?
Abathanda ukuthenga umculo wami bawuthola kimi uqobo nakwabanye abampathela ama-CD, kodwa okulula nje ukuthi beze kimi ngibalayele ngezindawo ngezindawo lapho umculo wami otholakala khona. Inamba lezi ezibiza +27 71 934 7670 +27 71 934 7670 yoke inamba yami WhatsApp. Ufuna isiki lami unithola lapho.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Engizokutshela isizwe sakithi sonke nje emagumbini oma nomhlaba bezwa leli phimbo yokuthi-ke umculo usezabuya omningi kakhulu njalo futhi ngibakhulukazi lapha endimini yomculo engisezokwenza ngokusebenzela isizwe sakithi ukuthi-ke yonke into nje eyenzekayo ekhaya sizoyiletha nje ukuthi-ke kumele kulungiseke laphana laphayana sizoletha amaculo gospel sizoletha amaculo kumaskandi sizoletha amaculo okusho ukuthi-ke kuzoba namaculo abukhali kakhulukazi.
Uphuma ke enkundleni uLouis Khuphe leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ ngale
zomdumo ukholo lwesiKristu uLouis Khuphe ehamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ lapho-ke bebephethe idlalade labo elitsha. Singakehlukani, yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa sekulo mkhakha omutsha we-coronavirus owe-B1617 ovelela kwele India ofunyenwe eKhwekhwe, kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olwezemsek selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imhloliso. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.